esihlangabezana lakho kakhulezabelweni zethu emasimini. Sihlangabezana lokubakhiyalesi kwabazali abahluleka ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini, kodwa-ke nxa sekufika isikhathi sokuthi sesikhangelela izivuno, inkomo sezingena amahlanga, sekuyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengobana kathesi kuqala umnyaka isi-January now, then from January uFebruary, uMarch izikolo mabevala abantwana, kumbe u-April sesiyavulela izikolo zisiyavula i-second term. Abadala vele abasakwanisi ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini, yikho kusuka kube umqoka okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Sengathi kuhlupha kanganani khonokho kansela?
Kusela ukuthi omunye uyabele zivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelela emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu uyabe ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapho uyavuna, ngapho uyanina inkomo. So yikho kukhona kakhulu. Bese sithi labaphathi bethu abomdabu bayahluleka futhi lapho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabaphathi bomdabu abalisa, ama-chiefs, ozebhuku bayahluleka ukukhontrola abantu. Nami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunje ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusezolokuthula imbola kuyabe sokungasekho ukuthula. So yikho esikukhangeleleyo ukuthi mhlawumbe enceko lika-WhatsApp sike likamathuphula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili, behloniphe induna yami, induna yethu, induna yethu sonke, ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza, ikhuze ikwazi ukuthi ikhuze abantwana abalalelayo. Kati abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalela zebhuku ukuthi hayi bazali, inkomo kaziphume emasimini, aso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni, wona amadlelo ababe sephakathi. Kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuya, ngilethemba lokuthi metoncenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga njengoba izulu selinile kangaka, lakade singelokhu liqhubeka lisina.